Uhlangothi lukahulumende olubona ngezamandla kagetsi olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhiphe umbiko izolo ochaza ukuba ukubhaliswa kwamagenerator asebenzisa amandla alikhulu i-100 kilowatts kusiya phezulu akulambadalo. Injongo yalokhu besithi indlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagetsi lapho kungela getsi loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugetsi. Amabhizimusi amaningi elizweni asesebenzisa amagenerator nxa kungela magetsi. Osomabhizimusi bathi uhulumende uvame ukuqala inhlelo zakhe ngalolu hlobo ethi azila mbadalo kodwa ajike sokuphambili. Umnumzana lakhe indlela usomabhizimusi okobulawayo ngomunye wabo lomqondo munye.
Ujayele ukuqala njalo okuyizinto kwakhona ukuthi kuyaqala kuthiwe kubhadalwa kubhaliswa lapha kungela mbadalo kodwa ngokuya kwesikhathi kuzagcina kubhadaliswa. Ukuthi vele nxa ingena elizweni ihle ibhadale lokho ihle ibhadale for i-licensing okuyinto evele iqala imigoqo emabhizinisini wonke ngoba umandla kagetsi ayadingakala njalo abantu lapha bazama ukuthi beziphathise njengoba yona izera lamanye ama-individuals lezesa benganiki amandla kagetsi aneleyo ukuthi amabhizinisi asebenze. Lokhu siza kubona kuyinto ezaqhubekela phambili igcine abantu sebebhadaliswa.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, INUST, uthi injongo ingabe iqondile, kodwa ilizwe lisacathula ukuthi kufakwe imigoqo enjengaleyi.
Udubo esibalale ukubana njengelizwe ngokudinga ezinye indlela zola njalo ezigoqela ama-generator. Nxa sokusiba lo mgoqo phezu kokutholakala kwawo kumbe ukusetshenziswa kwama-generator kuzabisela amabhizinisi emuva njalo alokwenza ehamba ebuya okuphazamisa inhlelo zamabhizinisi ekwenzeni impahla zabo. Ngakho-ke ukufaka umgoqo ukubana bathi ilungile ukubana bayehlise esingakuthi air pollution kodwa kwelinye icele kumele sinanzelele ukubana ilizwe lethu lizama ukukhuphuka njalo nje inkulumo ekhona nje emhlabeni jikelele.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende ufuna ukungenela zonke indawo engagxili ekudingeni amacebo okulungisisa okuyikho okuqakathekileyo okungaletha intuthuko kwezomnotho kanye lakwezinye inhlangothi zempilo.
Inkinga esilayo kakhulu yikuthi uhulumende ufuna ukungenela kukho konke, akukho lapho afuna ukusala khona. Ungena emasithini, ungena emabedroom, ungena emabhizinesini, ungena kuyo yonke indawo. Kanti-ke lokho afana ukuthi akwenze okuyikho kuzaletha imisebenzi, kuletha inguquko, kulethe intuthuko elizweni kakwenzi. Kabatshiyane lalezi zinto abazenzayo ngoba zidiliza ilizwe. Abantu vele bathwele nzima kakhulu, akudingakali ukuthi babuye bathwaliswe nzima njengalokhu lo mthetho le-policy izakwenza.
Okugcizelelwe unkosikazi Sibongile Bhebhe wakobulawayo othi akasiboni isizathu sikahulumende sokuthatha inyathelo elinje.
Uhulumende evele edinga nemzini yethu ngoba ngalindlela kusho ukuthi sesagcina sesithatha la malayisensi ngishona ukuthi sisebenzise amakhandlela. Nxa kuyukuthi uvikele izisebenzi zakhe kumele kube lezisebenzi ezifundileyo umsebenzi ngendlela sebili eqotho. Njalo futhi batsho ukuthi khona hayi sesihlanganele ingozi ezingaka okusenza sicine sesibona ukuthi khona abantu abasebenzisa ama-generator abanjani ngabawa-register. But okathesi asikezwa lokuthi ingozi asebehlangane lazo zingaka ezibenza bathi abantu kaba-register ama-generator abo.
Ngeviki ephelileyo umnumzana Gift Ndlovu owekampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company esemhlanganweni oqhutshwe eHarare wabosomabhizimusi owe-Confederation of Zimbabwe Industrial 2023 Annual Economic Business Outlook Symposium uchaze ukuba isilinganiso samanzi siyakhuphuka kancane edamu le-Kariba ngokunjalo sebekhwezile amagetsi abawaphekayo afika kumakhulu amathathu lengxenye i-350 megawatts esuka kumakhulu amabili lengxenye i-250 megawatts. Uchaze ukuba kukhangelelwe ukuba uhlupho lwamagetsi luzaba nganeno phakathi komnyaka ngenyanga kaNhlangula lapho ukukhangelelwe ukupheka amagetsi angaba ngamakhulu ayisitshiyagalombili i-775 megawatts. Ngimele studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.